Yebo kambe lokho esibona kuthiwa elemelika labangani balo bethi bancedisa ele Ukraine, siyakubona emaphepheni, siyabona bekhuluma izimali. Okokuqala, kuyingozi abakwenzayo. Kulokuthi alulubana bathi bona bangenela ukuthi kakukhulunyiswane, bona babhizi bathela iphetho emlilweni. Kanti njalo khonokho kutshengisa la msobala ukuthi ele Russia nxala lisithi lona liyaqalwa yiNATO. Isebenza e-Ukraine sokutsho ukuthi umangoye usephumile esakeni, usekhanya ukuthi ungumangoye mhlobo bani, ngoba khonokho ukuthi bathumele izikhali e-Ukraine bangakhulumi ngokuthi Putin loZelensky asilalelini phansi sikhulumisane, bona baqalisa ukube bethi bathumeza usekelo. Kutshengisa ukusobala ukuthi kukhona okutshaya amanzi. Imelika ingumalume phozisa, njalo abakwenzayo akwakhi, ngoba asoze ukuthi wena nxa abantu besilwa wena ungumuntu omdala ubuye ufike unike omunye izinduku ukuthi nazo izinduku lawe tshaya. I-Amerika besikhangela ukuthi alubana bayahlalisa yibo abathi bona ku-UN kuma-platform anjengabo-United Nations, kakuhlale hayi madoda asilaleli phansi mayuyu mayuyu, kodwa bona baqhubeka benika i-Ukraine induku zokuthi impi iqhubeke isiya phambili. Kuthi kunjalo-ke kasikaboni kangako umsebenzi osekelwa abalunikayo, kodwa sibone iRussia iqalisa ukubhomba ama railway line ukwenzela ukuthi usekelo lonalolo olwezikhala abaluletayo lungathule lungafikanga khona e-Ukraine. Kanti njalo nxa belokhu benika abantu izinduku njalo bekhwezela impi, kufa abantu makhaza abangananga, abangazi lutho, abangonanga lutho, singakafike uthini kuyasebenza kumbe kakusebenzi. Vele khona ukuthi babe belokhu bekhwezela impi akuqondanga.
Linyathelo elihle yini elithethe ngele-Russia ukuthi livumele umanyano we-United Nations ukuthi uhlengwe abantu makhaza edolobheni le-Mariupol?
Okwenziwe ngele-Russia ukuthi livumele umanyano wamazwe abumbeneyo ukuthi ancede alethe uncedo ebantwini abavalelwe e-Mariupol yinto enhle evele ikhangelele ukuthi yenziwe empini, ngoba empini kunabantu makhaza abayizizalwane okuyamele ukuthi uncedo lokuthiwa humanitarian aid ifinyeleleke baluthole, ngoba bona kabaphatheki empini le ekulweni. So-ke kuyinto enhle enziwe ngale Russia ukuthi lanxa besilwa belezizathu zabo zokulwa lele Ukraine, bananzelele ukuthi kulabantu makhaza okumele ukuthi bahlonishwe, njalo ele-United Nations livunyelwe ukungenela.